Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka-10 kumpalakazi 2019 ngontungamili Nkoma. Endabeni zekuseni namuhla.
Into esuke isidanise kakhulu ukuthi amaphasipoti ayakhutshulwa intengo ukuthi abantu abadiaspora ngabantu abangavumeli ukuvota okokuqala.
Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe imbadalo yokuthatha ipasipoti njalo uthi kumele zihlawule ngedola leMelika.
Ngapha ekubeletheni komama empilo isiqinile, isiqinile okuzwayo. Omama bayabeletha kude, siyakukhangela sikunanzelele ukuthi omama bengadubeki, yikho sisebenza sivela khona nsuku zonke.
Ugatsha olutsha olubona ngenhlelo zabesifazana ababelethayo esibhedlela sempilo soluqalisile ukusebenza. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe imbadalo yokuthatha ipasipoti entsha isuka ku-53 Zimbabwe dollars isiya ku-318 US dollars. Imali le kumele ihlawulwe injalo ngedola lakweleMelika, okuyinto echothozwa ngabaningi. Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana kaZembe kaZembe uthi bathethe inyathelo leli ukuze uhulumende athole imali yangaphandle kwelizwe azayisebenzisa ekuthengeni amaphepha okudindela ama-passport. Kulabantu abangena ku-359,288 asebele sikhathi eside bebhalisele ama-passport. Kodwa kuze kube lamhlanje akakaphumi ngoba uhulumende esithi akalamali yokuwadinda. AbeZimbabwe abahlala kwamanye amazwe bathi imali le iningi kakhulu. Sixhume umnumzana Vusumozi Sibanda, isiphathamandla senhlanganiso emela isizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe kwele South Africa, i-African Diaspora Global Network.
Sikezaxoxisana laphayana no-ambasada phambilini ukuthi uhlelo lwamaphasipoti ikakhulukazi ebantwini abakudiaspora, ikakhulukazi abanemisebenzi ababa e-South Africa, belungamanga ngendlela efanele ngoba abantu bebehamba beyodayisela amaphepha econsulate bese kufuneka futhi baphinde badibele ibhasi bayihambise lawo maphepha ekhaya. So kwasho ukuthi isicelo sethu kwangokuthi njengamanye amazwe bekungaba yinto enhle ukuthi lawo maphasipoti ngabe kuthiwa nabo bantu bayawathatha khona lapha baphinde bawazisele lapha ngokushesha, bekungaba yinto enhle. Noma leyo ntengoko eyokuthi lawo maphasipoti okuwathatha lena bekuza nabo bayikhuphule kancane kudlulela labo abayithatha bekekhaya ngoba bewalethele lapho bekungeba yinto enhle. Into esuke isidanise kakhulu ukuthi amaphasipoti ayakhutshulwa intengo ikhutshulwa abantu abadiaspora ngabantu abangavumeli ukuvota okokuqala, laba bantu futhi kuzofuneke bathi ngemva kokhokha imali engaka balinde isikhathi esingi bawathole baphinde bagibele bawahambele ukuyowalanda eZimbabwe. Yonke lento lena kubukeka sengathi ukujeziswa kwabantu abakudiaspora. Uhulumeni ngoba akanamali usenamaqhinga okuthi abambe inkunzi abantu abahlala ngaphandle kwelizwe.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha njengenhlanganiso?
Njengoba nje sithole into ebecaenze okokuqala nje bekuwukuthi ngoba sibe sihlale phansi ngoJulayi sabhala zonezinto esikhuluma ngazo, sikhulumisana no-ambasada ukuthi asihlelele mhlawumbe ukuthi sihlangane sibonisane nongqongqoshe wezangaphambi we-Foreign Affairs ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi kube nohlelo lokuthi kuhlukizwe kwamaphasipoti kungakheki ngaphansi kwale nyundeza. Sasilethe nemibono ethile sisazobuyeke njengoba sekwenzakale esigameko sikhulumisane futhi naye siphinde sizame ukuthi sikhulumisane nangqongqoshe wangaphandle umnumzana Umoya ukuthi sizwisise ukuthi bathi ngempela ma bona bebhekile babona ingathi yikuphi abakulingisayo ngokuthi bathatha intengo eyamaphasipoti eyabantu izizalwane zaseZimbabwe abangaphandle kwelizwe ababanqabeli ukuthi bavote. Basho ukuthini ma besikubona bafuna ukuthi intengo zalawo maphasipoti zikhuphuke ngoba lokhu ukufuna ukuthi babalishe bathathela abantu abasezimbabhukuzo bawo ngoba sokuzoba nzima nokuthi bashele ama-passport kube nzima nokuthi mayefuneke i-aplayele ama-permit lamazweni abahlala khona bawathole ngoba benganelisi nje ukuthola yona leyo passport njobo.
Umnumzana Vusi Moses Fanda isiphathamandla senhlanganiso emela izizalwane zeZimbabwe leza kwamanye amazwe ezihlala kule South Africa, i-African Diaspora Global Network. Umqondisi wempilo Central Hospital uDokotela Solwayo Ngwenya uthi ugatsha olutsha olubona ngenhlelo zabesifazana ababelethayo esibhedlela lesi soluqalisile ukusebenza njalo lukhangelelwe ukwehlisa inani labantwana abazalwa befile. Ugatsha lolu umhlobo walolu gatsha ngowakuqala e-Sub-Saharan Africa njalo usebenza kulolu hlelo lekolishi le-United Kingdom University of Manchester kanye lomanyano weLugina Africa Midwives Research Network. Isibhedlela sempilo sesiphiwe njalo imvumo ihlanganiswe ye-International Organization for Standardization yokuthi isihlolisise igciwane lengculaza ngezinga eliphezulu njalo sizananzwa emhlabeni wonke ngalolu hlelo. Ungwenya utshele uStandikile Mhlanga weStudio 7 ukuthi lanxa odokotela bephakathi kokukhalala umsebenzi njalo kungela okokusebenzisa okwaneleyo kulesi sibhedlela, kumele inhlelo zentuthuko ziqhubeke emizameni yokulondoloza impilo.
Khona vele sebevulile laba abantu kwabuya abantu abavelela eBritain bethi bazosincedisa ukurana iklinikhi okuthiwa ikhangelele abantu asebeswele ukuthi bangaze baphinda baswela njalo. Yikho-ke sebeqalisile omama bayabonwa ngamawesihlanu bayabuya bebona khonaphana impilo. Sizama ukuthi sibancedise bangaze bathola le ngapha ekubeletheni komama empilo iqinile esibili okuzwayo omama bayabeletha kuhle siyakukhangela sikunanzelele ukuthi omama bengadubeki yikho sisebenza sifikela khona nsuku zonke.
Abanye bengathi bekuqakatheke kanganani ukuthi kusungulwe lolu gatsha isibhedlela singenelise ukuthi sibe le mpahla zokusebenzisa ezeneleyo kanye labodokotela emsebenzini?
Ye hayi lokhu kuya ngokuthi njengoba abantu singaze samelela leso sistrike ingxenye asipheli kodwa kulabantu okunjengoba namhla kunje babe befuna uncedo njalo lwe ikliniki eyenziwayo leyo okuningi kwangikhona into ezilocal nje ukusebenzisa ukuxoxa labo mama sibancedisa sibafundisa ukuthi umntwana ukhangelwa njani. Akunidi amajekiseni ahlatshwa abantu ukuthi umuntu engaze waba le stillbirth kumele abantu bakunanzelele bacacise. Njalo mina so umuntu wokuthi ngizahlala phansi ngiyemelele ukuthi ye ulwana umnyaka kuza kuthi kuye ukuthi kungayekeli ukuyenzakala ngizakuthini.
Manje abantu abasebenza khona kuye lizabathola yini?
Istaff esilaso kathesi hayi empilo kaningi kangako odokotela nje ukuthi basabazula ngathi labo onesi bakhona kabakakhalani umsebenzi bakhona okwakathesi. Njalo kumele sikakathekise ukuthi singayekela khona bezimbabhe siye lokhu sikhala sithi sikhala njengoba vele singasuka into zakhona zingasuzintshe kangako sizaze siphethe ngawuphi umnyaka lokhu kumelelwe kumelelwe. Yikho-ke mina ngithi ngiwumuntu othi akusetshenzwe khona lokhu okukhona okuthiwa yilokali avele eduze zothi akusetshenziswa abantu bencedwe ngoba abantu abangekele kumeke ukuthi umuntu kathi uzafuna ukuncedwa ngokuthi kulabantu abaku-strike ngokuthi kunjani njani.
Abanye bazabakwazi njani ukuthi bengathola lolu ncedo olwehlukileyo empilo? Kutsho ukuthi izaba yi-referral hospital yelizwe lonke yini njalo lizakwazisa njani abantu ukuthi sokulo ncedo lwalolu hlobo?
Hayi thina sinike sihambe sijama papotibiza abantu ukuthi kababuye sizobanceda. Abantu bayadinga lapho abazuza khona uncedo. Siyathanda ukuthi ngabe labo abavalileyo kwezinye izibhedlela labo bavule. Odokotela laba lo abakhalala umsebenzi lo uhulumende bake bahlale phansi babone ukuthi isizwe siyazuza uncedo kulokuthi konke kudonselwana kudonselwana labo lezi zibhedlela zivule umuntu wonke abe le-health care.
UDokotela Solwayo Ngwenya ngumqondisi wesibhedlela sempilo obexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Isizalwane sakwele South Africa unkosazana Zozibini Thunzi nguye othethe isicoco sokuba isiqamla mayezi somhlaba wonke jikelele uMiss Universe walonyaka kumncintiswano oqhutshelwe edolobheni leAtlanta khonapha eMelika izolo. Lokhu kulethele uZulu weAfrika ikakhulu onsundu ogoqela isizalwane seZimbabwe injabulo enkulu. UMike Wove weStudio 7 uxoxela unkosazana Andile Nobuhle Mpofu yena wathola isicoco sokuba nguMiss Zimbabwe USA lokuba nguMiss Africa Washington State ngo-2016.
Uzave ukhini unjengisa ukuthi kungabe kuliphupho liphi naliphi engabe ngilala empilweni, ngabe ngimdala ngingaka or ngimncane ngingaka, kungabe kuyikuphi engikufiselayo empilweni yami, ngingasebenza ngamandla ngizinikele emaphupheni ami, amaphupho ami azafezeka kuphela ngelinye ilanga. Usitshengisa ukuthi njengomntwana wase-Africa, mntwana umuntu omnyama, akulandaba konke lokho ukuthi ngingabe ngingubani, okuqakathekile ukuthi ngisebenze ngamandla ami kuphela.
Sibone abantu abaningi ngempela befaka isithombe sakhe ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook, ku-Twitter njalo ku WhatsApp besithi hashtag Black Girl Magic. Eningi labo likhanya ngani lithakazelela isinqumo sakhe sokuziqhenya ngobuhle bakhe njengomunye oke wangena emncintiseni efanayo, ukubona njani lokho?
Ikithi yazi ikuqala kwe era entsha ukuthi lami ngumntwana omuntu omnyama ngilenywele esingumfusha nje ukuthi zinjani ngingela engilakho okuningi, uzozositshengisile ukuthi ngingazikhangeleli phansi kodwa ngibe kwathi engiyikho from phakathi wami ngizitshele ukuthi akule nto engangehlula. Uzozositshengisile ukuthi ngaze ube semncintisenini lapho kulamakhiwa kulabantu abavela ngaphila ngaphila ngapha, akula ndaba konke khonoko. Okuqakathekileyo ukuthi ngikwanise ukuthi ngizitshele ukuthi ngizaphumelela kungabe kuyini engufisayo. Yithi kasitshengisanga ukuthi kuphajentry kuphela kodwa ngaze kube sesikolweni, ngaze ngifundwe ngudokotela, ngaze ngifuna ukuba yini empilweni yami, ngingazinikela ngisebenze ngamandla ngizaphumelela kuphela.
Ubona ngani ukuphumelela okwenziwe nguZozibini kuzatshintsha ukuthi ngesiNgisi i-definition yomuntu omuhle, ngoba sibona ngesikhathi esiningi nxa abantu besithi lo unkazana ngumuntu omuhle ngempela uyambona egqoka iweave egqoka i-makeup ngezinto ezijene kodwa uZozi wayenza into ejene.
Vele sokuqalisile i-definition yethu yomuntu omuhle, it has only been enhanced ngayo uZozi. Vele sokuqalisile sokukhona osokutshintshile emphakathini sengikwazi ukuthi hayi yena le Black Girl Magic ahambe ngayo uZozi, vele isizathu lathi sokumele ukuthi siqhubekele lapha tshiyela khona lathi sikithi mesiya phambili kathi silami nginjenje kumbe ngizaba yisidudla kumbe ngizaba umuntu ocakileyo kumbe ngizagqoka i-makeup kumbe angisoze ngigqoke kumbe ngizaba le weave kumbe ngibe le short, akula ndaba konke khonokho ngoba konke khonokho ngokokufaka nje phezulu okuhle sibisibili lokhu ongivele ngiyikho khona. And uZozi yena akazange wayesaba ukuzitshengisa ukuthi yena kahle kahle vele ungumuntu onjani, uzivile ngomfushi wakhe nimzake ngizikeliwe aye waphumelela waba uMiss Universe.
Kukhasi ele Miss Universe bachasise uTunzi njengomuntu olwela amalungelo abesifazana kwele Africa. Sibone yena esekhuthaza abantu besifazana ukuthi basebenze gadalala ukuze bathathe izikhundla zobukhokheli emphakathini. Ubona ngani uTunzi ulamandla na ukukhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana ikakhulukazi kwele Africa?
Yeah, vele ulalo ngoba lathi ukuthi simuze ekhuluma into enjalo ukuze akhethe ukuthi aphendule ukuphendula umbuzo ngendlela laphendula kutsho ukuthi kukhona okungaphakathi kwakhe okufuna ukuthi abone abantwana abancane abantu besifazane bephumelela bengabi ngumsila cha kodwa bekwanisa ukuthi labo bebengabantu abavulela abanye indlela labo ababa ama-pioneers in different categories ezimpilweni zabo. Sikhanyelele i-reign yakhe ukuthi it will bring a different scent ku-leadership yabantwana abancane.
Hayi, siyakuzwa Mampofu, jiyela uZulu amazwi wakho okugcina.
Nxa ngibona okuyenziwe nguZozi and lami ngumntana owe-Africa, umntana womuntu omnyama, ngifisa ukuthi ngisikhuthaze nini sonkeni ngithi ungabe ungumuntu wesifazane, ungabe umuntu wesilisa, ungabe umuntu omdala, ungabe umuntu omncane, amaphupho akho acakathekile. Amaphupho akho yiwo aza kufaka ezindaweni ezithiyeneyo ezokuthi ukwanise ukuthi ulwele wena lokuthi ulwele nabanye abantu wena ongabe abasenhliziyweni yakho. So mina ngithi nxa uyi ukuphupha into sebenza ngamandla ngaze uwe uvuka futhi uvuke ngamandla ngelila ngizophumelela.
Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu nguye onqobe kumncintiswano kaMizimbabwe USA lokaMiss Africa Washington State ngo-2016. Ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe we-Studio 7 eseSeattle khonapha eMelika. Selikubonile na kusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle liviga ukuba ugatsha olubona ngezomkhathi luthi kuzachitheka izulu elikhulu elilomoya kusukela namhlanje kuze kuyefika ngolwesine kuliviki. Izulu leli lizakuna endaweni esigoqela enyakatho lasezansi yemandebeleni enkabazwe kanye lasemaswinko. Iphephandaba leHerald lona lithi umhlangano webandla lezanupf we-annual conference oqala lamhlanje eGoromonzi uzagxila kakhulu kudaba lokuvuselela umnotho welizwe kanye lokuqeda indlala ehlasele izigidi lezigidi zabantu. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ninjani Studio 7 labalaleli, mina igama ngugabadela Ncubela ngisevoice. Engingazama ukuthi ngufake lami lapho ukuthi kathi abantu bakithi esindebeleni bakomthwakazi bangenwa yini. Khona manje sebesekelana lo Tyson wabantu lo yini, kathi linjani lina bantu besindebeleni vele? Ikobe lidelela abantu bale because lingothathekile over. Labazale lo Mgabe, labazale lo Mnankagwa, labazale kathi lobuthwangirayi, kathi sokungulo Tyson wabantu, kathi linjani vele bantu bakithi? Ake liyeke into zemzini liyenze into zakini. Umakhuphe ukhona lapho, umqondisi ukhona lapho, ngabe kuthiwa maybe lingasupporta lo Gawule maye ngaba sekutheni uyayenza leyo nto leyo. Kungcono uGawule ngoba noma esupporta izano but engowakithi, kungcono ngoba ngowakithi. UJonathan Moyo bangcono ngabakithi. UJoshua Nkomo bamenzani, uYashmeli Ncube bamenzani. Bonke abhesiwela labantu abadala bayenziwani ngabantu bonabo linelokho libhizi ngabo abantu bempumalanga. Shiyanani le nto zemzini libuye ekhaya. Inkomo bamenzani laba bantu bamxhaphaza nje but linelokho libhizi lisabolala kukasukuwere lapho labothwankirayi lapho labochamisa lapho. Asobantu bakini laba balanidabalani labo bantu. Zamani kukhula mani liyeke lizama ukuthi likhulise indawo yenu. Kungcono ngabe kuthiwa lisapota lo Jacob Mdenda ngoba elaphana. Kuyabe kungcono uma engabe kunguye ophakama esithi kwenziwe kanje. Kungcono ngoba ngwakithi uJacob Mdenda. Than laba abantu abangekhoyo kathi sokasukerepho ngumsapota lo kakekho leZimbabwe. Angazi ukuthi kathi amakhandeni anjani vele. Angazi wali loya kuthi ngubani. Yazi nabantu bakithi so.
Yeli njani basakaza abahle. Siyabonga lo kube lo lesikhumbula nje kancane ukukhuluma lo ngwenya la eGoli kodwa kwamanje la eSandton la ngisebenzela khona. Ye ngokholo la ngethemba noma zikhona izinkinga kodwa sithi kubo bonke abantu baseZimbabwe, abantwana baseZimbabwe abagcwele umhlaba wonke ngenhlupheko esiyenziwa libandla leZANU-PF esingeze sikufihle lokho. UNkulunkulu emkhulu ngelinye lamalanga sizobuyela ekhaya ngoba noma wabanzima njani kwasendulo kodwa fanele sibambelela ngezwi likaNkulunkulu lethemba. Sifanele sihlale sithembile ngoba vele ezi iAfrika continent yonke leyaseAfrika abaholi baseAfrika inkinga yabinye ukuhwaba. Ubuhwaba yibo benza ukuthi namhlanje sihlupheke silale egangeni sidliwe zingwenya. Sineze silimaza nasodwa ngoba kumanje uma ungabukuthi ngoDisemba sisesigangeni manje sicabangela abantwana khona lemuva fanele bagqoke badle ngaloko imali okuncane silakho. Kodwa ngithi komunye lomunye othola isenti akasizi omunye lomunye ngoba sihambile sihluphekile singabantu bani futhi ohlala singabantu bani kodwa ngelinye lamalanga uNkulunkulu umthandazo uzoyiphendula ngoba yena uNkulunkulu uyaphendula ngesikhathi sakhe into okufanele siyazi ukuthi uNkulunkulu unesikhathi sakhe nendlela yakhe isikhathi sewathi akanaso akasebenzisi ngoba wathi kalidalanga wathi ladalwa ngabelungu so kufanele ukuthi sikubekezele konke esikwenziwayo lokwenzakalayo kodwa sibe kwazi ukuthi ngelinye lamalanga kuzolunga ngiyakwazi ukuthi kungehla kabi kwabanye abantu lokho engokukhulumayo kodwa into engizonitshela nayo ukuthi ibandlela isibusayo lisibusa ngenkani yokuthi liphethe izikhali zelizwe so ayikho into esingayenza lapha ngoba thina sinazo izikhali
sanibonani yabingelela nami ku Studio 7 ngilapha eJohannesburg ngiyathinteka kakhulu uma ngizwa udaba olumalungana nabotshekesha asebehluphe ngayo endaweni yasesintwini esigabeni sakithi futhi kuyacaca njengoba nje libelenza i-interview lapha nofuzwayo webhethi likaZulu uyakucacisa ukuthi kukhona umuntu olesikhundla oyiphatha amandla kuhulumende wezani othuma abantu laba noma okhontrola abantu laba ukuthi bahlasele emandebeleni babulala abantu ngezifuyo zezakhamizi ziganyulwe zibulawe uhulumende asidintwa ngayaziyo phela into leyayiqala ngamanje kudala ikhona kudala isenzeka nxa sekuze kuvela la kwabezindaba kutho ukuthi into vele eyaziwayo uminister of state security nalowo uyaziwa vele ukuthi into ahlale yenza so kuyabonakala ukuthi ZANU-PF government aso legitimate government it's a rogue state it's a military state nxa kuyimilitary state kutho ukuthi abantu bazenzela noma yini abayifunayo ye bazenzela noma yini abayifunayo ngoba akula mthetho khona vele iconstitution ayisebenzi after iqhu yokukhitshwa kukamgaba vela kuzayo kulunge lutho kubusa amasosha iwoda phethewe lapha nomnangakho naye ukhontrolwa ngamasosha ipower kalayo kumele kulungiswe isimo sasezimbabwe kungenela bosadak kungenele mhlawumbe nayo i-UN yona le
labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane Umongameli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin lo mongameli wakwele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky bahlangene eFrance izolo emizameni yokuqeda impi ephakathi kwamazwe abo Ibandla libusayo kwele India selethule umthetho odinga ukupha iziphepheli ezivaleke emazweni azo ngezizathu zokholo amaphepha ukuba izizalwane zakulelo lizwe kodwa lumthetho uthiya phandle iziphepheli zokholo lwesimuslim sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha emelika amaqwetha amabandla amabili athi elama-Republicans lelama-Democrats ethule amazwi awo okugcina edalele ephalamende izolo phezu kwamacala etheswa umongameli Donald Trump. Iqwetha lama-Democrats lithe ubufakazi obethulwe kuleli dale buveza sobala ukuthi uTrump wephula umthetho ngokudinga ukungenela kwele Ukraine kudaba lwezombusazwe weMelika. Ngakho lithe kumele uTrump asuswe embusweni. Kodwa igqwetha lama-Republicans okulibandla likaTrump likwalile lokhu lisithi akulacala elikhona. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomgcini sihlalo MDCT khonapha eMelika umnumzana Dan Moyo.
Well, akusabani ukuthi Trump vele bazobimpeacha. Lokho akusanitwa lokubuzwa ngoba I think evidence ama-Democrats abayivezi evezekileyo kuma hearings iyakhombisa ukuthi Trump awuphula umthetho. So ayikho indlela makuyukuthi ama-Democrats ku-House of Representatives bafuna ukuwabholda i-oath of i-constitution abayenzayo ukuthi bazoprotecta ilizwe from ama enemy aphakathi langaphandle le nto ezekele ngo Trump le isobala ukuthi Trump wawuphula umthetho ene ukudive ngaphandle kwe constitution so abala ngenye indlela ngaphandle kokuthi bamkimpithi uduvo luzoba khona kuzoba kusenate ngoba isenate icontrola yoma Republican so kula itrial yakhona izoyenzekala khona ama senators azobe yijury and ifunakala i-2/3 majority 150 kula esibona ukuthi kuzoba lohlupho khona
ngamanye amazwi singathi uTrump kasoze ayendawo kasoze akhitshwe esihlalweni
yeah well unless ama Republican abe serious ngeoth abayithathayo oyokuprotecta isizwe bayekele ukuba participate ngoba even umntwana ku-grade 1 uyayibona le nto ukuthi Trump wawuphula umthetho according to i-constitution yala into ayenzayo ngoku-hold ama-funds from Ukraine lokuthi Ukraine imenzela i-favor investigate uBiden yinto engavumelekile engekho emthethweni kuleli lizwe iso mina ngokubona kwami izinkipha uTrump bethe asezayendawo angiboni nge-election kaNovemba eyiwini uTrump and futhi naye phuma embusweni lapho ngibone siyejele uTrump ngoba ulamacala amaningi okumele athoniswe ngawo
babe sitsho njalo abaningi moyo ngesikhathi sokhetho besithi uTrump kasoze afa aba ngumongameli weMelika
yeah well liqiniso lelo bam-undermine but I think ama-Democrats asevukile manje abantu abaningi abazange bavote ngo-2016 ngoba becabanga ukuthi hayi vele ama-Democrats azowina uTrump angeke awine and remember futhi uTrump wawina ngoba nge-electoral college otherwise i-majority ayizange imvotele so come November 2020 abantu abaningi sebebonile ukuthi lizwe lapho liya khona akuseyi-America abayifisayo le so abaningi bazophuma ngobuningi babo besiyavota ngiyakutshela ngiboni mina uTrump ewina especially ngobugeleke bonke lo babenzile
umnumzana Dan Moyo ngomgcini sihlalo we-MDCT khonapha eMelika baleke imbiko elisithumele yona kuFacebook Nomen Gwenya twena sifuna ama-passports abo Arthur Khumbu Ncube twena morning sakazi Mpande amadoda amathema twena ibumbulu lobu Pressure Nzuza twena livuka njani emsakazweni Time na Moyo utshona uhulumende weZimbabwe wenza ngoba wezwa ngobani ukuthi wonke umuntu ohlala ngaphandle kwelizwe uyasebenza decent quality kaJamila utshona linjani emsakazweni uyabulisa lawe hayi siyaphila kuzoba lobani laphana Vasco Nyaningwe Moyo utshona siyavuka msakazi kwanele trust and love tona msakazi wakithi ninjani nonke wish you a prosperous day
ikhombisa beloke befa engakasajama uyabona wena mbajane labantu bakho kumele uphume emhlabeni kamama
unduna malabo umfana kadubugwendo esigqibela uhlelo lwezindaba zekuseni ngengoma yakhe ethi Satane hayi ke sizigqibe ngokukhangela ebezihamba phambili uhulumende sekwezele izizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe imbhadalo yokuthatha ipasipoti njalo uthi kumele zihlawule ngedola leMelika kwanele likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 ntambama phela Mina Ladi Asweni Sonke kweze kuseni njalo kusasa mwa Fast 6 olivalelisayo mtungamili nkomo.